Ngana masiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lo bola
Udlalo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma ngokususwa kuka Felix Ndadama Ngwendi weni esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kambe kuchoni ukususwa kwakhe esikhundleni uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube oyisikhulumeli seRoyal Crown Council ebona ngezamasiko esintu njalo lokugcotshwa kwenkosi ubulelani lobhengula Khumalo
Baba Dube ukukhishwa kwenduna akufananga kwenziwe kube yinto nje eyenziwa noma yinini ngesikhathi abantu abathande ngaso ngezizathu abazithandileyo kumele kube nezizathu ezinkulu kakhulu uminduna izasoswa ezinjengokuthi mhlambe kayisahlangananga kahle ekhanda kumbe sisenza izinto ezethusa kakhulu phakathi kwesigaba izinto ezingcolisa amasiko ezingcolisa isigaba ezingcolisa isizwe ezingcolisa ukuphila kwabantu lokho esacina ngale siyasithatha esemuva esamakhiwa ukuthi induna iyasuswa ngesikhathi amakhiwa esasusa izinduna lezo ezazingahambisani lo bandlululo lombuso wobandlululo ababeselufakile ngakho ke lento eyenzakeleyo imbi kakhulu ngokuba okokuqala kwakungafanelanga ukuthi bamfake esihlalweni nxa wayengafanelanga ukuthi ahlale esihlalweni kusiya phambili nxa kungaqhutshekwa ngalindlela kuzaba nzima ukuthi izinduna zisebenze ngendlela efaneleyo ngokuba zizakwethuseleka zizasuseka lula zizakwethuseleka ukuthi kusasa yimi engingakhitshwa sezizathula zingakhulumi lutho zisesaba ipolitiki kanti kumele zivikele amasiko sometimes ukuvikela isiko kumele ulivikele ngendlela engahambisani nepolitiki ngendlela eqhuba uhulumende ngendlela eqhuba iphathi yabibusa ngokuba isiko ayisilo lephathi nxa ulikhulumela nxa lilinyazwa iphathi ebusayo likhulumele ithukuthele leyo phathi ulikhulumele athukuthele uhulumende nxa kulombuso oqondileyo uyakwamukela khona lokho ukuthi kwesinye isikhathi umthetho lo wesilungu e-constitution kunye lombuso khona kungakhubana kuchayisane lezamasiko kodwa kakuliwa kuze kugcine kususwa induna esihlalweni
kambe abantu sebephelelwe ngumphako na ngokukhitshwa kwenduna uNhlanhla Mangwendi weni
Uma ngusesemude phakathi kwesizwe impi sesenkulu yokuvuselelwa lokugcinwa kwamasiko akulani lo baba uNdiweni yena ngokwakhe ezimelela phana ungokwesizwe sisonke umbuzo ngingawubeka ngalendlela isizwe sesiphelelwe ngumphako yini impendulo yami ithi hayi kakukabi njalo njalo akusoze kube njalo akufanelanga isizwe sivume ukuphelelwa ngumphako kumele sisukume sizimele silwele amasiko aso silwele intuthuko abantwana baye esikolo izibhedlela zakhiwe imigwaqo ibe khona kuphele ubandlululo isigaba sakithi sesiphelile siqedwa ibuhlungu lobunzima bobandlululo akula mali lethwayo ngapha kuyabandlululwa kuphela izikolo kuphela izibhedlela kuphela imigwaqo kuphela impilo abantu bagcwele umhlaba wonke jikelele ngenxa yosizi olukhona emathebeleleni ibandlululwa khona egcekeni sonke sibhekile kumele yona leyo nto ilwiswe iphele ngakho ke isizwe akufanelanga ukuthi siphelele ngumphako empini engaka kumele siyinqobe impi ukuze ikusasa labantu bethu libe ngelihle
ukususwa kwenduna le kungabe kungenye indlela yokuthi kuvinjwe ukugcotshwa kuka kwenkosi ubulelani lobhongola Khumalo yini
Umuntu nxa esilwa lawe ulwa lakho konke okumeleyo konke okusebenzelayo konke okuvuselelayo konke okuphilelayo kali lawe nje kolunye uhlangothi kwenye indawo akuthande utsazonde yonke into avimbele yonke into oyiphilelayo ufaka ama roadblock kuyo yonke into oyiphilelayo oyisebenzelayo udilize amabholoho phambi kwakho uwona yonke into nxa esilwa lawo ngakho ke kakumangalisi ukuthi labe bepolitika sebengenele kangaka kulezi zobuduna obukhosi ngeke babukhwabithe ngeke babuthande ngokuba nxa ngabe besilwa lalabo abavuselelayo kutsho ukuthi labo bayabulwisa ngokunjalo ngakho ke into yakhona ibambi kakhulu ibe banzi nxa usuyikhangelisisa uyibukisisa njengoba ngike ngatsho ekuqaleni ukuthi kanti vele wayengene njani nxa wayengenile njengalokhu wangena njengalokhu uhulumende wamrecognize wambona wampha leyo mota wampha lezo zigqoko sokuthiwa sezisiyathathwa lakho konke namhlanje sokuthiwa ayawuhambanga kahle sekumele kuqaliswe phansi kudilizwe kuyabonisa ukuthi sekukhona okunye okutsha amanzi kukhona okunye okwepolitiki osokungenile kanti ke futhi ngeke sibalekele ukuthi ubona ngokwawo umndeni ulethe inkinga ekhaya ulethe umlilo ekhaya ngokulwisana ngokudonselana bathatha into ezisemsamo bazise bandla bazise bantwini zenze kwabalula ukuthi abepolitiki abafuna ukungenela bangenele bagcina bengeneleke phakathi ngakho ke into yona leyo kuzamela ukuthi bayinanzelele bona bomndeni ukuthi kusasa ibe isifundo hayi komdladla kuphela kodwa kuye wonke umuntu ukuthi okwangekhaka kuphumeli ngaphandle
hayi ke kwalamhlasima lapha ke kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ebesixoxa khona lo mnumzana efidlela Ncube okukhansili ebizwa ngokuthi i-Royal Crown Council ebona ngokugcotshwa kwenkosi uBulelani Lobhengula Khumalo asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
Oh, I was saying,